Lalela indaba ngikutshele ngeyami impilo hey waze wangithwala usimakade wena lalela indaba yami ngikutshele mina
Asibiyele
Lothe